Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kweze kuseni mtuagazi mwafu lo msaga 21 kumbimbi to 2022 ikama mwentunga milinku mo ezi hamba pambi li intengo ya mafuta ezimota ekwele gavili butumutumu kunsugwa na ezeduleyo isiesi le ave zombusazwe sebe priva imikankaso yoketo la mafai elections oluza kwenziwa ngomgqibe lo sixoxa labancintisanayo vedinga ukumela ipinga notsi edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le Citizens Coalition for Change lo mnumzana Kudakwashe Mamvula owezano PF uhlelo lukahulumende lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqala namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intengo ya mafuta ezimota ekwele kabili buthumuthumu kunsukwa na ezedluleyo isiyehlile. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi kusukela namuhla ilitha yepetulo ebisibiza $1.67 isithengiswa nge-$1.59. Ilitha yedizili yona ebisithengiswa nge-$1.68 isibiza $1.60. Lokhu kutsho ukuthi intengo yamafutha la yehle ngamasensi ayisishiyankalombili eMelika 8 cents. Ngedola leZimbabwe ilitha yepetulo yehle isuka ku $216.78 yaya ku $213.90. Idizili yona ebisibiza $218 isithengiswa nge-$213.49. Ukukhuphuka kwamafutha ezimota kubangele ukuthi abezitolo bakhuphule labo intengo. Uhulumende namuhla usungula uhlelo lokuphuma ijumo esiya esigabeni ukuyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 endaweni ezifana lemakliniki, ezibhedlela, emankampanini kumbe endaweni zokusebenzela, emasontweni lakwezinye ezitshiyeneyo. Ekhuluma lentatheli zindaba izolo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthe bazahlaba abantu kusukela ebantwaneni abaleminyaka yokuzalwa elithumi lambili i-12 years kusiya phezulu. Uthe injongo yabo ngeyokufinyelela bonke abalesifiso sokuhlaba lijekiseni ukuze bavikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Wona osubulele abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu eZimbabwe 5,423. Lanxa uhulumende wayethe ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilithumi kusiyaphela nyakenye, usehlabe abantu abedlula kancane izigidi ezine kuphela 4.4 million. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokuvikela i-COVID-19 umfundisi uSenisibanda.
Okokuqala siyananzelela ukuthi lokhu lilinengi ixuku labantu abangatholi ukuhlatshwa kwesibili. Kuyadingakala-ke ukuthi abantu bahlatshwe lezo injection zombili. kuyabe kuyinto eqhakathekile ngakho lumkhankaso osusungulwe njalo nguhulumende uqhakathekile ukwenzela ukuthi kufinyelele labo bantu abakade bengatholi ukuhlatshwa kwesibili ikanti njalo lokhu bekhona abanye abangahlatshwanga injection yokuqala lesibili labo kuyadingakala ukuthi sibakhuthaze ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lithole lokho kuthiwa i-head immunity ukuthi kuhlatshwe abantu abaningi ilizwe lonke
Njengabamasonto mfundisi siyazi ukuthi la sungula uhlelo lokukhuthaza abazalwane emasontweni lapho ukuthi bayehlatshwa luhamba njani lolo hlelo
Kuqakathekile ukuba siqhubekele phambili lokhu sikhuthaza abantu emabandleni ukuthi behlatshwe ngoba siyakwazi ukuthi ikho lapho kulabantu abanemkhono. Ikanti njalo siyathokoza ukuthi abafundisi bavula amabandla abo kwatholakala indlela yokwenza ama-announcement. Ikho sibone njalo le nani labantu abahlatshwayo likhwelile kodwa lokhu siqhubekela phambili sikhuthaza abantu njalo siyathokoza ukuba yena i-Ministry of Health isiqalisile njalo uhlelo lwayo lokuletha ama-mobile units ukwenzela ukuthi abantu bahlatshelwe eduzela lapha abakhona.
Amanani alomkhuhlane siyabona ukuthi ayehla emhlabeni jikelele. Ubona kungaba lengozi yini yokuthi ilokho kungabangela ukuthi abanye babona ngani usuphelile lomkhuhlane basuke bekele ukuthatha amanyathelo ozivikela.
Ingozi ikhona kakhulu ukuthi abantu abaningi bengabona ngani lomkhuhlane usuphelile njalo lokuthi behlatshwe kwesibili mboko wokuqala bekubonana kusadingakala. Ikanti thina siyakwazi ukuthi lapha elizweni lethu eZimbabwe lokhu bebaningi abantu abangahlatshwa. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe ukwenzela ukuthi bethole indlela yokuqinisa imizimba lokuzivikela kulomkhuhlane. Kwamanye amazwe esiwabone sevulekile kungenxa yokuthi kuhlatshwe abantu abaningi. Se ilizwe lonke liyabe lihlatshiwe. Kithi lokhu kusasilela kakhulu. Ngakho kuyadingakala ukuthi lokhu kuhlatshwa kwenze njalo siyananzelela ukuthi akhona amanye amazwe osokuphakama njalo inani labantu abagula ngalo mkhuhlane. Loba sibona kwezindawo ungani kuba neno kodwa kwamanye amazwe sokuqalisa njalo e-new wave. Ngakho ke ayisonto esingayikhangelela phansi njalo siyakwazi ukuthi sesiyangena esikhathini somqando lapho umkhuhlane ojwayele ukukhwela kakhulu ube lenani eliba phezulu. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abantu bakithi bahlatshwe bazivikele kulomkhuhlane we-COVID.
Kuyini ongakuxwayisa kumbe ongakukhuthaza uZulu?
Siyakhuthaza abantu bakithi ukuthi asiphumeni ngobuningi bethu siyehlatshwa. Laba abahlaba kokuqala hambo hlaba injection yesibili lalaba abangahlatshwa behambe bayehlaba eyokuqala njalo siyakhuthaza abantu ukuthi bantu indaba le yamamask indaba yokusanitizer lokugeza izandla lokuba ke ugcine ibanga elinani phakathi kwakho lomakhelwane wakho indaba kumele siqhubekeleni phambili ngayo sizinazelele ukuthi iCOVID ilokhu ikhona njalo ke ilokhu ingumkhuhlane ongabulala abantu.
Umfundisi Useni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa isisole ukuhlaselwa kwabeZimbabwe izizalwane zaseLesotho kweleSouth Africa zizibangisa imisebenzi emapulazini. Iphephandaba le-Independent Online libike ukuba udlamelolu luqhamuke eRobertson ngolwesine lapho abeLesotho abavuke khona ubhova batshisa izindlu zabeZimbabwe besithi kungani kuqhatshwa bona kuphela ngabelungu. Ukuchiswa kwezindlu lokhu kuthiye abeZimbabwe abedlula amakhulu amahlanu 500 bengasela ndawo zokuhlala njalo babikwa bebaleke bayaphephela enkambeni yamapolisa. I-Independent ithi kulimale abantu abalitshumi lasikhombisa 17 njalo oyedwa wabo ulaliswe esibhedlela. Udlame lolu luza ngesikhathi abokuza behlaselwa izizalwane zaseSouth Africa phansi kohlelo lweOperation Dudula zisithi kababuyele emazweni abo. Kulenye njalo inhlanganiso ekusolayo kakhulu lokhu eKopanang Africa ebiqoqa ukutshengisela eJohannesburg namuhla isola ukuhlaselwa kwabokuza kodwa ithi yalisiwe ngamapholisa. Sixoxele sikhulumeli seZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Udaba lolu sisaluzwela emaphepheni nathi sisazama ukuphenyisisa sithole mhlawumbe ngamathi umuntu ongasitshela ukuthi kahle kahle kusukele phi kwenzakalani. Kodwa ke nje siyayisola kakhulu into yokuthi kutholakale ukuthi izivalwane zakithi ziyahlaselwa njalo nje sekukhanya ziyizwe eziyithagethi ukuhlala nje zihlaselwa kancane kancane nani ngokusolwa lokwalokhu lalokho. Kodwa ke futhi siphinde sikhuthaze izivalwane zakithi ukuthi nazo kazigweme ukuzifaka esimweni esidala ukuqophana lodushe phakathi kwazo lezinye izizalwane zamanye amazwe ikakhulu ama-host azo. Kwesinye isikhathi kuyadingeka nathi ukuthi silandele ulayini nathi siphile indlela leyo ephilwa ngabanye bonaba singafuni ukuba indlubu ewele ephokweni.
Zikhona yini ezinye izehlakalo zokuhlaselwa kwabeZimbabwe kumbe abokuza nje jikelele eselizizwile?
Dina into esizinanzelela ukuthi nje sekule tendency nje yokuthi izizalwane zakithi sengathi ziqochiwe nje umuntu nje osukelayo usukela izizalwane zakithi. Lokho kuyasikhathaza kakhulu kanti vele nayo Operation Dudula lesi sigcike amahlandla amaningi sasondelelana nabaphathi bephani intambo bakuleli lizwe ukuthi bakunanzelela ukuthi into eyivigilantism ayizukuphathisa leli lizwe nakanjani. Ungananzelela iministry, uminister of labor uBaba Nxesi nezinye inhlangothi zikahulumende nabanye abaprogressive sebegxilile kakhulu organization ngenxa yokuthi siyazama nathi ukuthi silandele amachaneli siyekhalaza nathi ukuthi sikhalele izizalwane zakithi ukuthi kazingakhahlanyezwa. Ukuthi izizalwane zakithi zincitshiwe ama-ZTP akutsho ukuthi sezi-illegal and le nkulumo yokuhlala kwenziwa ngathi izizalwane zakithi yizo ezi-illegal or yizo zodwa izizalwane zokuza kuleli lizwe laseSouth Africa yinto nje engaqondanga. Akuqondanga ukuthi umuntu kazana nje asukume alande omunye umuntu athi yena usebuza ipasi nespecial. Akuso isigaba sakhe leso, umuntu nomuntu kazazi isigaba sakhe ngokomthetho. Umthetho ngowamapholisa nezinye inhlangothi zengalo zomthetho. Umuntu onohlupho uyahamba ebika icala emapholiseni atsho ukuthi usola ukuthi nokuthi amapholisa abe sephenya. Kubi lokho okwenziwa ngabantu abafana nabo Operation Dudula.
Abenhlanganiso yeKopanang bathi bebeqoqa ukutshengisela besola ukuhlukuluzwa kwezizalwane zakwamanye amazwe lokhu kodwa bathi balisiwe ngamapholisa. Uthini ngalokho?
Siyakuzwa lokho kodaba lwabantu baseKopanang labade behlele ukuthi bamatshe bethi anti-xenophobia. Nakhona nje thina siyinhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa asizange sibe yingxenye yalokhu kuhlelwa kwe-anti-xenophobia match. Futhi thina siyake siprefere ukuthi singadali ukuthi kube namamatshi ethu seeming to be pitting ourselves against umphakathi waseSouth Africa. Khonokho kudala nje kwesinye isikhathi ukuthi kube lokuxhophana. Ngoba labo bedudula labo bathe bona sebephendula bathi no, lina selithatha ilanga lethu leSharpeville massacre esilirecognizayo ngenkinga esayasivelelayo eselatshintshwa laba Human Rights Day, selisebenzisa lina ukuthi lina lithi thina selimatha against thina ngoba lisithi thina si-xenophobic bezitsho bona beyidudula. Khonokho nje ukuxhophana thina sikhuthazani nakho siyiZimbabwe Community South Africa. Thina sithi akube nengxoxo nje eceleni abantu kuhlaliswane phansi kukhulunyiswane njengoba sahlela via i-Africa Diaspora Forum ukuthi akuke kuhlanganwe i-Council of Churches nomphakathi nayo iDudula le kuke kuxoxiswane ukuthi inhlupho ze-community zithini.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi yisikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa. Thank you. Bancintisana kukhetho lokudinga umeli wePinga North edalele parliamente kukhetho lwama-by-elections abathi umnumzana Prince Dube kuSibanda owebandla le-Citizens Coalition for Change lomnumzana kuDakwashe Mavula Musaka owezanu-PF sebekhuthaze uZulu ukuthi aphume ngobunengi aye bavotela ngamunye ngomgqibelo. USibanda nguye owayemela isigaba lesi engakaxotshiswa yi-MDCT. USibanda uthi lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ebelo mhlangano wokudingela uMamvula usekelo ongenwe izinkulungwane zabantu esiyabhuwa ngomgqibelo ukhangelele ukumlahla phansi uMamvula ngoba iZANU-PF ingafuneki eBinga.
Ukuze silandelele ukuthi okwakuqala eBinga North silama wadi alitshumi lanhlanu sile 15 wards phakathi na kwe 15 wards zona lezo akula eyake yathathwa iZANU PF ngomnyaka ka 2018 wokuthi ukuthi kathesi sihlezi kwamaphezu kwamawadi angu 15/15 so phakathi na kwamawadi ona lawo hayi umkhankaso wethu uhamba kuhle asila dubo asila lapho esingathi khona kumbe kulabantu abangasethusela.
Umongameli Mnangagwa ube khona ngapho eBinga emhlanganweni wokukhankasela ukhetho njalo sibone kusiba labantu abanengi inkulungwane zabantu kulomhlangano. Alukwethusanga yini usekelo uMnangagwa alutholileyo?
Babuyile sibili babuye bebaningi kakhulu mbona ngani amabhasi awezubuko awabuyileyo angena phakathi na kweBinga North ayedlula i-100 mbona ngani bekula 120-130 amabhasi awezubuko awabuyileyo eletha izethekeli zethu zizobona ukuthi siphila njani lapha eBinga North mhlawumbe bezobona njalo ukuthi nxa sisithi thina intuthuko lapha sisalele emuva enxa bezobona bebezosihleka kodwa into ekhona ukuthi angila lutho engalwesaba nxa kuthe kwabuya isethekele kuyafana lawe unjenje nxa kuyikuthi inkomo kwabuya isethekele emzini wakho awungeke wayesaba ukulala endlini yakho yokulala ibedroom yakho nami angeke ngesaba nxa yokuthi uMnangagwa ubuyile babuya bebaningi into kuphela nje engiyibongelayo ukuthi babuyile ngobuningi babo baphinde babuya lezambuzi zabo ezithwalwayo ama-mobile toilets bahamba bafake eBinga ngale siyeBinga esiyabhuwa. Ngizwile ukuthi khona kubuyile abantu mhlawumbe abafika ku-5100 abantu abadlule 5100 ababuye esiyabhuwa. Akula lutho alukhulumile uMnangagwa oluyakwenza ukuthi kube lababili kumbe labathathu abangayenza ukuthi beguquke bevotela yena.
Mazwibani ongathanda ukuwatshiyela abantu beBinga Sibanda sisiya nje kukhetho ngomgqibelo?
Yebo, sibonile izinduna ziphiwe amabhodi okuthi khona bebambe inhlazi, kuhle siyakubongela lokho. Sibonile amabhayisikili abuyile, kuhle siyakubongela lokho. Kodwa asidingi amabhayisikili, asidingi ukusutha kwezinduna zodwa, sidinga ukusutha komuntu wonke, sidinga ukuphakama komuntu wonke. Kanti iZANU indaba ingafuna ukusitshela ukuthi kususela ngo-1980 kuze kube namhlanje iminyaka engamashumi amane lamabili yindaba bengazake babe lo muntu oyedwa nje weZANU ukuthi wakhona uyakhwalifaya la ukuthi abe nguminista kumbe ngudeputy minister kumbe ngu-permanent secretary. Kubangelwa yikuyini? Kubangelwa yikuthi ibandla leZANU-PF liyabanikazi. Abanikazi bebandla leZANU-PF ngabantu besishonele. Waqala ngamaZezuru, khathesi ngamakaranga. Yinto yabo, libandla labo, akulani lathi. Kabayenza into yabo, lathi zakwenza into yethu. Mhlaka 26 akula ngenye indlela, sizavotela owethu, sizavotela ilizwi lethu, yena asimela eParliament. Okwabo lokhyana bangabuya bezosithembisa, kudala basithembisa. kufana lentombi emithiswa kuze kube ngabantwana abalithumi ilokhu ithenjiswa ukuthi hayi ngiyakuthatha ntombi yami ngiyakuthatha ntombi yami ngiyakuthatha ntombi yami imithiswe ichiwe njalo umntwana engagcinwa bese kuthiwa ke kusasa nxa kuyikuthi esephume eveleni umntwana bese kuthiwa hayi ntombi yami sefuna ukuthatha namhlanje sesidiniwe ngabo akulalo tholi yakwenzakala umnanka gubuyile siyabonga ukuthi ubuye lama-toilet waphinde wabuyela lama-toilet akhe kahambe lapho ayakhona uyaphenduki futhi lapho ebhinga ngoba indlela eyadliwa ngayo lo mntana akhe yena lo afuna ukumfaka la asifuni ukumelwa ngabantu abasongaba ngaso bantu bethu siyakwazi ukuthi thina singabobani siyakwazi njalo udaba lwethu luyangaphi akula ndlela eyakwenzakala ukuthi ebhinga lapha kutshintshe okukhona ebhinga yikho kukhona thina sihamba lebandla elalilibandla likatwangirayi khathesi selikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa yilibandla lethu yilibandla elisithandayo lathi bandla lakhona siyalithanda
umnumzana Prince Dube Kosibanda uncintisa ukhetho lokudinga umeli webhinga North ePhalamende edinga ukubuyela kulesi sikhundla ngemva kokuxotshiswa yi-MDCT sixoxe njalo lomela izano PF kulolu khetho umnumzana Kulakwashe Mavula yena othi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe ukuze kube lentuthuko ebhinga
ziningi inhlelo esizikhangeleleyo ukuthi zibuye ebhinga kodwa ubuhle ukuthi sokuqalile okuningi sifuna amanzi izibhorani zenzwe sifuna imigwaqo igredwe kwaqo wethu siyabhuwa ebhinga siyabhuwa karoyifa witara sifuna njalo ibhoda yethu ivulwe sifuna imigwaqo eyabe siya emavileji nayo igredwe abantu bafuna ukudla izola linanga bayefuna ukuncedwa nguhulumende wabo omuhle funakala ama-clinics funakala izikolo ama-computers ezikolo ngokunye okwezinto eziqakathekileyo singakhohlwa imisebenzi kwabasakhulayo okuhle ngokuthi konke lokho ngikukhulumileyo sekuqalisile ukusetshenzwa
yebo lithembisa abantu bebhinga intuthuko Mavula kodwa bakhona abathi kudala ibandla lezanu PF lisembusweni selileminyaka engamachumi amane 40 years zonke libusa kodwa bathi akulalutho elilwenzileyo imigwaqo ifile inhlelo zentuthuko kazikho kulowo mango lasendaweni ezitshiyeneyo uthini ngalokho
bengakutsho abanye kutshiyeni ukuthi bakhuluma kunjani abanye bakhuluma nje bedakiwe abanye ngabakhuluma nje bethabe kakhulu abanye abakhuluma nje ukuthi kuthiwe yeyi umuntu ukhulumile konke lokhu kuyavunyelwa ngoba ilizwe lethu leli likhululekile ukuthi uyakhuluma okufunayo labalahlekayo asibayaleli yekelani ngitsho ukuthi abantu abakazwisisi ibala elithi new dispensation bengakazwisisi njalo alo abakaboni le misebenzi yenzakala kwi-new dispensation umuntu ozwisisayo ukubhizimusi ngiyozwisayo ukuthi i-new dispensation kutsho njalo kwenzakalani wakhayela imigwaqona leyo abayitshoyo emningi yakhona iyasetshenzwa kathesi angazi ukuthi bona bavaleleni amehlo ukuthi bebona ukuthi imashingo rod ngale iyatsha umgwaqo into engayenzakalanga bebona ukuthi ibhulawayo esithi mtare plumtre yajwelayizwa bakhangele kathesi sikhuluma nje amanye imigwaqo eminingi isephela ukufakwa amathara ama-highway imigwaqo iyarifebhishwa kathesi ngikhuluma nje ikaroyi ebhinga road yayihlupha kweminyaka leminyaka abantu isikhala ukuthi yafakwa itara iyafakwa itara sikhuluma nje yayiqasela ekaroyi I think siyatsha more than 20 kilometers sathi hatshi umongameli ayiqasela ebhinga bavuma ukuthi iqasa ebhinga ngikhuluma nje isiya isifakwa itara okuningi kodwa ikuthi nje umahlabezulu bayaphambanisa bathatha amakansila bewafake kuzanu PF ungamakansila we-MDC abebhambanisa abebulala i-economy ungakhele Harare council almost wonke top management basejele banama-cases abo e-court
besiyavota nje abantu bebhinga ngomgqibelo uthanda ukuthini kubo
amazwi engifuna ukutshela abantu bebhinga ngokuthi isikhathi esokuthi siyethe intuthuko ngakithi esithi ngisitonga chindi chakuti okunotwetela usumbuko bakwesu chasika ngoba kuyanda kuti muntu wonse wamubvinga kuti jatane tirangele usumbuko nkulizide ayikona ukuthi tikitiri kulangana MDC yakajulako loko yingzwa chindi yakwenchibala kuita pe so awa tuvike muntu kuti uzike kuti uri kuleta usumbuko ulala usumbuko twasala bya munyaka umwe kuti tunjire kuma harmonized election so oyo kuda musaka imebo ndiri kulombera kuti muntu pepe ya munyaka umwe kupera muntu bone muntu yezike bya bawawa munyaka umwe mbona kuti twachita byeni twasika 2023 election ndiye mulalanga kuti oyo tega prince tokamupede tawampede 8 years wakachitanzi umusako ita mupa 1 munyaka wachitanzi andinye mulasara muntu ngomuyanda mu 2023 muntu ngomugwenya kuti ulari usumbuko ambochitenda lusumbuko mulalanga ndinyo kuti 18 years wakapa MDC zanu PF kunoita ipa 1 year ndine mulalanga mu 2023 kuti njiri pati kuti injire injita akapa 18 years haye injita pa 1 year munori maranga ndinywe ndimulanga zviri kuita na mu ground so just achinjisa kuti tiye kukenani vantu vakubvinga tujatane tiye kuti nkirire kunembo tiye kukenani twasika mu 2016 independence day yesu independence kuzwa ku leadership ya MDC leadership itai kwasipe leadership eti domaivika ya chinja ya karabi ya kubla wayo tuvike leadership lino ilachanjiso abantu
umnumzana kuda kwashe mamvula musaka unqintisa ukhetho lokudinga umeli webhinga North edalele parliamente elilunga lezano PF imihlangano yokukhankasela lolukhetho ikhangelelwe ukugqitshwa ngolwesithathu Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kubotshwe owesilisa eMarondera uBright Shantali esetheswa icala lokudlwengula lokubulala abesifazana abayisikhombisa. iNewsday ithi umkhokeli webandla le-Triple C umnumzana Nelson Chamisa utshele umhlangano awenzele emaswingo izolo ukuthi engaba ngumongameli weZimbabwe uzabusa ngcono kakhulu kulo mongameli Emmerson Mnangagwa. Ikroniko ithi uMnangagwa uselaye ingatsha zikahulumente ukuthi zivumbe iqula elizabona ngokukhulumisana lezizalwane seZimbabwe eziphandle kwelizwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Reporters Without Borders luveza ukuthi eleZimbabwe, eleSwatini kanye leleAngola angamanye amazwe ahamba phambili ekuhlukuluzeni intathelizindaba. Umsakazo munye uthi eleBotswana aliseyi kuphoqa izethekeli ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kodwa kumele zitshengise ubufakazi bokuthi azilawo lumkhuhlane. Sizigqibe ngodaba lweMelika. Idale leSenethi namuhla lizaqala ukuvivinya owesifazana onsundu okhethwe ngumongameli Joe Biden ukuthi abe ngumahluleli wenkantolo yeSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson. Uhlelo lolu luzathatha insuku ezine uJackson ebuzisiswa ngamalunga ePhalamende phezu kwezinqumo asike wazethula enkantolo ephansi kanye lokuthi kahle kahle kungani ebona ufanele lumsebenzi. IParliamente ingapasisa ukukhethwa kwakhe unkosikazi Jackson uza kuba ngonsundu wesifazana owakuqala ukuba ngumahluleli weSupreme Court eMelika. Nanzi ebezihamba phambili. intengo yamafutha ezimota ekhwele kabili buthumuthumu kunsukwana esedluleyo isiyehlile. Abezombusazwe sebegqiba imikhankaso yokhetho lwama-by elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Uhulumende usungula uhlelo lwakhe namuhla lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.